VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Nhlangula 2018 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters e MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe ajontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo abantu abadubekayo.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhlabe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elijumi yesihlakalo sodlame esenziwa libutho labasekeli bezanu-PF ngokhetho luka 2008.
Uchamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyani okubana athuthukise ilizwe, njalo lama policies abuya lawo ngama policies abamba sibili ama issues affecta iZimbabwe like kathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
Ubunuti
esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe. Namhla siphatha impilo kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele awe-MDCT lomanyano we-MDC Alliance. Zonke indaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhlabe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elijumi yesihlakalo sodlame olwenziwa libutho labasekeli bezanu-PF siqophe abasekeli be-MDCT ngaphambilini langemuva kokhetho lokudinga umongameli ngo-2008 olwagcina luphindwa. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
Ngemva kokuba ababencintisa ukudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 phakathi kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ekhokela iZANU-PF lomuyi owayekhokela i-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai behluleka ukuthola amavoti enelisa ukuthi bangene embusweni, kwakumele luphindwe ukhetho kuRunoff kodwa ngenxa yodlakela olwabulalisa abaningi uTsvangirai wakhetha ukungancintisi. Isikhulumeli somkhokeleli wecele le-MDCT ekaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi udaba lodlakela lukaNhlangula 27, 2008 lucutshungulwe ukuze kukhulumiswane umlothwa uxolelwane.
Ilanga lika-2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama-supporters e-MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe ajontshe ukhetho luka-2008. UPresident Nelson Chamisa uqakathekisa khonokho ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo abantu abadubekayo ngendawo yabudlwangudlwangu lodlakele kade busenziwa ngurhulumente we-ZANU-PF kuzafanele bakhunjulwe nxa sesilo urhulumente okaPresident Nelson Chamisa.
Osekela ibandla le-MDCT umnumzana Peter Dube uthi ilanga leli liveza amanxeba angasoze aphole nxa kungahlalwa ngaphansi kwaxolwa ngaleso senzakalo.
Leli langa liqakathekile ngoba liyasikhumbuza ukubana kakhulu laba abathi bayi-new dispensation ebalembali engcwele kangaka, so ngakho kuyadingakala ukubana njengeZimbabwe kuhlalwe phansi kukhumiswane umlotha ukuze amanxeba ayenziwa lelo langa ephola.
Lokhu kusekele ngumnumzana Reason Ngobunyaphwa, yena osekela umanyano we-Coalition for Democracy Code ekhokelwa ngumnumzana Elton Mangoma esithi ilanga lalamuhla kakumelanga likhohlakale njalo abathintakayo kumele behlawulwe.
Ngumnyaka okwaba le violence kakhulu eyayibangelwa yiZANU-PF sikhangela ukhetho lwe-rerun okwakumele lube khona phakathi kukaTsvangirai loMugabe. So ilanga leli ngilikhumbula kakhulu njengoba kulilanga elasizwisa ubuhlungu kakhulu esabefelwa ngabafowethu abaningi, njalo sicela ukubana iZANU-PF layo ikuvume lokhu ukuthi yayenza kwaba lodlame lapha elizweni kwabulawa izihlobo zethu, njalo sifuna i-compensation.
abantu abaningi balethemba lokuthi lokho okwenzakala ngomnyaka ka 2008 akusoze kuphinde kwenzakale kukhetho lonyaka, njengoba engumongameli umnumzana Robert Mugabe engasekho esikhundleni, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa osekhona manje uhlala ekhuthaza ukuthula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Uhulumende weMelika izolo upasise inguquko ezafakwa emthethweni wezijeziso zenoto ezetheswa amalunga ezanupf yilizwe leli oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Kulinguquko epasiswe ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uhulumende weMelika uthi ufuna ukudlelana kuhle leZimbabwe. Kodwa uthi lokhu kungenzeka kuphela nxa eleZimbabwe lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo lidinge abantu abanyamalalayo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe, ababalisa umnumzana Itai Dzamara, umnumzana Paul Chizuze lomnumzana Patrick Nabanyana. Uthi njalo ibutho kumele linqabelwe ukungenela kwezombusazwe, kanti-ke njalo le komishini eyozokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele iqhube umsebenzi wayo ngobuqotho. Abakhokela imizamo yokuguqula umthetho wezidera lo ngusenator Jeff Fleck losenator Chris Coons, bona abake bethekelekelela eleZimbabwe kunyanga esanda kwedlula. Abenhlanganiso elwela amalungelo endabeni zemacansini e-Sexual Rights Center yakobulawayo ibambane lamapholisa aweZimbabwe Republic Police Homicide Section lamhla benze umhlangano lapho abakhuthaze khona uZulu ukuthi ehlukane lakho konke ongabafaka engozini ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo njalo langelanga lokhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi bathi ubudlelwano lamapholisa abumanga kahle njalo bulakho ukuqhubeka bungabuhle ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni. Umqondisi we-Sexual Rights Center unkosikazi Musa Sibindi uthi yikho bebelomhlangano wanamuhla emizameni yokulungisisa ubudlelwano babo lamapholisa.
Namhla kakhulu besixoxisana lama-stakeholders lama-community members ethu mayelana nendaba ze-safety and security. Ikakhulu sikhangela ngemuva ukuthi sisebenza njengehlanganiso labo.
Elinye lamalunga e-Sexual Rights Center unkosazana Maro Phiri uthi ngomumo okhona khathesi balokwesabela ukuthi ngesikhathi sokhetho uzaba mubi ngamandla.
Udlelwa namapholisa sila wana the minute vele nxa ngihamba khwapha ehlethi lo ogqoke njengomfazi sohluwe sabe and so angeke ngikhuluma okuningi ngoba vele abasiphathi kahle.
Umnumzana Daniel Gambule isakhamuzi sakobulawayo laye okade esemhlanganweni lo uthi ubudlelwano lamapholisa abukho.
Hayi amaphoza vele asezwanani especially mina engizitabani. Awukula, we've never been close. Kuze ngazobotshwe kunje sasabela ukukhuluma ukuthi siyenzwe so urejiwe utshontshwele kungekwantini. They always have something negative. Sisekhethweni, hey, amapolice problem. Die. I think they should try better. Or bezama ukuthi besebenzisane lathi njengabantu because lathi we're also civilians, we're human beings.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuba bazibambe bangakhulumi indaba abangazaziyo ikakhulu ngamabandla ezombusazwe. Bakhuthaze uZulu ukuba angesabi amapholisa kodwa amangalele labo abephula amalungelo abo. Isikhathi esinenyi abaphila ngokuthengisa ucansi bayadlwengulwa ukuthi abanye badojwe sebefile. Kusikhatshana esedluleyo kobulawayo kudojwe abantu abane befile kuze kube lalamhla lokhu lokhe kungakatholakali ubufakazi obukhomba umbulali. Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edalele parliamente lamakhansila. Ngakho ke inhlanganiso ezwilelwa amalungelo oluntu akhuthaza uZulu ukuba alimuke ukuhlanganiselwa kudlakela lwezombusazwe lapho amabandla ezombusazwe ekhankasela usekelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ucabangela ukuthi abasekeli bakankosikazi Grace Mugabe yibo abalesandla ekudubukeni kwebhomba elamkhuthayo kodwa labulala abantu ababili. Amapolisa awakayethuli imbono yawo kumbe ukuthi sebe lobufakazi ngalolu daba. Umnangagwa ubekhuluma lentathelo zindaba ye-BBC eHarare. Umnangagwa ibuzwa ukuthi abantu bamthembe njani ukuthi uzaletha inguquko elizweni uthe sebelozibonelo zokuthi umbuso wakhe uqotho wapha esinye isibonelo sokuthi akusela amapholisa emgwaqweni. Ukuhlaziya amazwi kamnangagwa sixoxe lengcwedi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Mbongolwane.
Ye vele ukufika kukaTrump kwavele kwabonisa ukuthi i-America izathatha inyathelo elidlulise phambili kulelo u-Obama kade kiyo. Siyazi ukuthi i-America ekaTrump ayifanani ne-America ebesivele siyazi. So bazazama ngazo zonke indlela ukuthi bangenelele endleleni embusweni yase-Afrika, especially eZimbabwe lapho abazi khona ukuthi isikhathi esiningi iZimbabwe vele bekungelapho kungahlonisayo ezamalungelo abantu. So bayazama ngazo zonke indlela ukuthi ngalesi sikhathi babone ukuthi khona na besebenza lelizwe leZimbabwe phela ibangalelo abafuna bona ukuthi khona le yiyo lapho elikhona.
Kodwa siyabona ele bhilitane lingani liyazwana lo mongameli Mnangagwa. Kanti ele Melika lona-ke kungakukwehlukaniswa kuyini ukuthi ele Melika lingani lona lijeke umduli ngapha ele bhilitane lona lingani liyamukela uMnangagwa?
Ye, kuyinto enhle ukuthi ubeke ngaleyo ndlela ngoba siyazi ukuthi ngaphambilini yonke into ebisenzwa iBritani i-America ibiyilandela, especially nxa kulihambelayo kukhulunywa ngendaba zaseZimbabwe. Kodwa ngisatsho njalo ngithi kuloku kwangela uTrump, uTrump kalandeli leya nto besivele siyazi ukuthi khona iMelika neBritani ziyahambisana nxa zixoxa ngendaba yaseZimbabwe. So esiza kubona manje yikuthi iBritani ingasala seyiyoyodwa isi melana lokuthi iZimbabwe ifale ihlelo kanjani ngoba iAmerika isithethe linyathelo manje. Kodwa siyazile ukuthi kutya phambili iMelika yiyo elokhathulo esikhulu kakhulu e-Afrika lapha. So siyazi ukuthi kuya phambili iZimbabwe izofana ukuthi ilandele khonoku okubunjwe ngabantu be-Amerika ngoba yibo abale sisindo esikhulu kule Britain.
Lo ngumnumzana Walter Mbongolwane obekhuluma ecingweni leStudio 7 yaseSouth Africa. ULive Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela umhlangano owenzelwe kwele Johannesburg, eJohannesburg kwele South Africa ngabenhlanganiso ezizimeleyo abahlaziye khona amalungiselelo okhetho lukamhla ka-30 ngoNtulikazi. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone okunye okufitshane. Umongameli Silva Kiir weleSouth Sudan ulobelane isivumelwano sokukhumisana umlota labahlamuki abalwisana lohulumende wakhe lamhlanje. Lokhu kwaziswe nguhulumende walelo lizwe ogcizelele ukuthi umongameli Kiir lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar balobe lesi sivumelwano ngemva kwenkulumo abazenze bekhangelene esigodlweni seSouth Sudan kwele Khartoum. Inani lasebefile ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamakholwa esiKristu labesiMuslim ngempela sonto esigabeni sePlateau kule Nigeria selifika kwabangamakhulu amabili. Inhlanganiso zikaZulu weZimbabwe sezikhuthaze iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi ilungisise ngokuphangisa konke okuphathelene lemithetho yezokhetho logwalo olulamagama abavoti ukuze impumelelo yokhetho lolu yemukelwe ngabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Rashid Mahia utshele iStudio 7 ukuthi njengenhlanganiso zikaZulu bakubona uqakathekile ukuthi bahlangane behlaziya ngokuthi kambe sekwenziwe yini konke okudingakalayo ukuthi kwenziwe ukhetho lungakafiki. Iningi lezikhulumi kulo mhlangano likhale ngokuthi akucaci ukuthi inhlanganiso yeZEC izimele yodwa kumbe ithatha icele elithile kulolu khetho. Bathi ukwala kweZEC ukwethulela inhlanganiso ezimela uZulu ugwalo lwabavoti utshengisa ukuthi kukhona kufihlwayo. Lezi nhlanganiso zithi zifuna uqashwa kalabo abazokhokhela ukhetho kubekwe sobala kwaziwele ukuthi baqatshwe njani njalo ngobani. Bafuna njalo iZEC yethule imithetho ecacileyo mayelana lokuthi yiphi indlela ezalandelwa ekwethulweni kwempumela yokhetho. Umnumzana Mahia uthi le ndlela ukhetho luzaqhutshwa ngayo bathi bafuna yethulwe icace ukuze nxa sekukhona ongahambi kuhle bakwazi ukwethula izikhalazo zabo.
The independence of the electoral commission will it be able to carry out its mandate in a transparent accountable.
Ukuzimela kwekomishi yezokhetho yikho kuza kwenza iqhube umsebenzi wayo ngendlela esuthisa wonke umuntu. Lokhu kuza kwenza njalo ukuthi bonke abantu bayethembe likomishin. Okunye njalo ludaba lokucaca kwendlela zokuthenga konke okuzasetshenziswa ekhethweni. Abantu bakhathazekile kakhulu ngokhetho lokuthi kambe kuza kuba lukhetho olwemukelekayo na.
Iqwetha lelwe lamalungelo luntu umnumzana Dewa Mavinga uthi lobanje besemukela ukuthi lonyaka kungenwe ekhethweni kungeladlakela olufana leminye eminyaka kunenge okulokhu kungakalungiswa. Uthi zikhona ezinye induna ezibamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Kanti kwezinye indawo kulembiko ethi kulamasosha akhankasela ibandla leZANU-PF.
Sicela ukuthi amasosha akhulume ukuthi asazo angene ku-politics zeZimbabwe. Njalo ke siyacela ukuthi kube le lokuthula abantu abangachayana eZANU-PF kumbe MDC. Siyacela njalo ukuthi President Mnangagwa ayenze konke ukuthi kube lokuthula masingene kuma-elections.
AbeZimbabwe abasemazweni labo bethule okuningi ngabakhalaza ngakho ngamalungiselelo alolu khetho. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazekile ukuthi ngemva kokunqatshelwa kwabantu ukuthi bavote besemazweni ayikho imizamo eyenziwa nguhulumende ukusiza labo ababhalisileyo ukuthi bayivota.
Unesikhala ngakho ukuthi ukhetho luyabe lungomvulo, ngomvulo abantu bazabe semsebenzini. Sekusitsho ukuthi abantu bacele ama leave kumbe ama off days ngomvulo lwangolwesibili ukuthi bengabi khona emsebenzini bese iyavota. Kade kuzaba kuhle ukuthi ukhetho lube kungomgqibelo bawuzokwenza ukuthi abantu abaningi abalapha eSouth Africa lakwamanye amazwe aseSadak ababhalise ukuvota bahambe bayovota.
Inhlanganiso zikaZulu lezi zithi kusemandleni eZEC ukulungisisa zonke lezi zinto ngendlela ezakwenza nxa impumelelo yokhetho isiphumile wonke umuntu ayemukele kungelambuzo loba kuphikisana laleyo mpumela emthethwandaba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umkhokeli welinye lamacele ebandla eliphikisayo ele-MDCT enguye njalo ozancedisa kukhetho lokudinga umongameli emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa waziwa njalo ngelokuthi ngu-Cobra uthi uleqiniso lokuba uzanqoba kukhetho lokudinga inkokheli lwamhlaka 30 ngoNtulikazi. Lanxa engomunye wabakhokheli asesebatsha abancintisa kulolo khetho, abanye bathi ulakho ukulunqoba ngoba ethandwa ngabantu abaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa esekelwa ngabaningi okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi usesekhona asilela kikho okumele akulungisise. UChamisa uzelwe mhlaka 2 Nhlolanja ngomnyaka ka-1978 ngabazali umnumzana Silvanus Chamisa lonkosikazi wakhe u-Alice esibhedlela se-Roman Catholic se-Silveira Mission eMashingo. Imfundo yakhe ye-primary le-secondary uyenze esedolobheni leMashingo. Uthe ngokuphutsha izifundo zakhe ze-A-level waya ekolijini le-Harare Polytechnical College, okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe. Wakhethwa ukuba inkokheli yezifundi zemakolijini eye-Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka-1998. Emnyakeni munye uChamisa waxotshwa kulelo koliji esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi bekhonona ngokwenza kwahulumende kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngomnyaka ka-1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolijini iZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ukuphatheka kwakhe kule nhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakoliji abekhokhelwa ngayo kanye lezombusazwe elizweni. Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka-1999 ikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo. UZulu weKhuwazana East utshengise usuthiseka kwakhe ngaye, waqhubeka emkhetha ukuba amele edale yonke le iminyaka. Khathesi uncintisa kukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangamachumi amabili lantathu. Abasakhulayo elizweni okubalisa uMnumzana Luyanda Bhunu wasemzini weGlenlawn uthi kungalesi sizathu ke befuna aphiwe ithuba uChamisa angene embusweni, njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli engontanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.
Even singakhangela kuma-manifestos akhe ngani kulezinto ezibambekayo as compared kwalezi esizibonayo from ezanu, kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala but bazehluleka ukubana bezilungisise. So uChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe, njalo lama policies abuya lawo ngama policies abamba sibili ama issues affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
Ubhunuthi lokho kukhalipha uZulu akhala ngakho ukuba kuyasilela kuChamisa kuzokuba khona ngokuya kwesikhathi.
Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama, because nxa sikhangele labo ababekhona abadala bakhona labo babesinika lati ama-promises ngokuya kwesikhathi azange sibone lokhu ababekwenza. So mbona ngani kulokho akukhulumayo kathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani, then labo abamlandelayo maybe sibengamncedisa ukuthi ebone laye izinto ezingcono ezokwenza ezimpilweni zabantu. So i-wisdom angeke sithi ikhona or ayikho, kodwa into engavela ngokuya kwesikhathi.
Kodwa bakhona bathi useseluhlaza uChamisa, laba ngababalisa uMnumzana Sikhumbuzo Mangena waseDzibarasekwa Extension.
Lingakhangela i-history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni, lokuthi ama-election aphakathi kwe-party yakhe wayenza kanjani. Abantu abanjabo Jesse Majombe bagcina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisichayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukutshintsha okupheleleyo kumbe uzatshintsha okulutshwane nje athi setshintshi.
Izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawona lo umnyaka, ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu, njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe. Lokhu ngokunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu uMangena ezibuza mihla yonke ukuba uChamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni.
Khonokho ukuthi usamutsha akala system akwanisa ukuthi ayidonse-donse njengabanye ababekwenza, yikho ongenza ukuthi maybe even amalunga ama-non-governmental organizations amkhangelisise athi hayi lapha usephula umthetho labanye amaloya.
Seligqwetha okwamanje uChamisa njalo esengumfundisi enguyena ukhokhela ibandla le-MDCT elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, ekhokhela njalo umanyano we-MDC Alliance. Yena lo nkosikazi wakhe uSithokozile Chamisa balendodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekolitini ele Living World Bible College. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Akubizwa ozwayo ngempela nsonto esigabeni seKansas khona bakwele Melika lapho izalondo seZimbabwe esezihlala eMelika lezivela eCanada ezizezahlangana khona ziphana amacebo okututukisa lapho ezivela khona ekhaya lalapho ezihlala khona khona bakwele Melika. Lomhlangano obizwa ngokuthi iBuilding for the Future 2018 usuleminyaka emihlanu wasungulwayo ngenhlonso yokuhlanganisa izalondo seZimbabwe kanye umnyaka ziphana amacebo. Umunye walabo abazangena umhlangano lo ngumnumzana Innocent Lunga otshele uPrestige Jeremiah ukuthi bayajabula ukuthi lomhlangano uyakhula.
Ihlanganiso le imbali yayo ngeyokuthi iyaqala ngo-2012. So iyaqala iyinhlanganiso engakhathali ukuthi ibandla liphi, but yaqala ngabantu abahlanganisela amabandla athene. So ekuqaleni kwayo iBuilding for the Future ibikhanyela ukulungiselela ikusasa yabantu ababuya kule conference befundiswe ngokukhathalela abantu abangenelisiyo abangakwanisa ukuyakha into ezingabanceda ikusasa yabo. So iBuilding for the Future inhloso or injongo yabo kwakuyikuyenza laba abayenelisayo ukwakha.
Mbe umhlangano wale inhlanganiso wenziwa kangaki ngomnyaka njalo nini?
Lee Conference yenzeka kanye. Kulo nyaka yenziwa mhlaka 29, kala ngolwesihlanu mhlaka 29, iqine ngensonto mhlaka 1 July.
Kuyabe kusenziwani?
Kulo mhlangano kuyabe kuqalisela Friday ngolwesihlanu. Siyabe sihlangana sonke sikhuleka njalo sibona labanye abasebayenza ama-projects okwakha imizi kumbe i-community ezangakibo back in Zimbabwe, and not only kwele Zimbabwe, labanye abasebayakha ama-community lemizi zabo either lapha e-States kumbe e-Canada. So ngolwesihlanu i-worship, Saturday ngama-workshop hlanganisela le-worship sidumisa kanye, kodwa ama-workshop kuyabe kukhanyelelwa kuyabe kuqhutshwa indaba yokuyakha, kuyabuya ama-speaker achiyeneyo ukuyakha imizi, ukuyakha i-community. And then Sunday kuyabe sokuyikugqiba i-conference.
Ngobani ababuyayo emhlanganeni?
Kuyabe kuvela abantu kwele Zimbabwe, kuyabe kuvela abantu kwele Canada, and then kuyabe kuvela abantu from different ama-states.
Lo ngumnumzana Innocent Lunga, omunye wabaya emhlanganweni we-Building for the Future eKansas khonapha eMelika. Silikhumbuze njalo World Cup iGermany inqotshiwe iSouth Korea 2-0, kuthi Mexico itshaye 0, Sweden yatshaya 3. Singakehlukani wothi sikhangele udaba obelikhokhela namhlanje. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhlanje akuyenze isikhumbuzo sokunanza iminyaka yodlame kulwenzakala ngo-2008. Oliver Lisayo uGibbs Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.